into enhle ukuthi abantu bahlangane bathandaze. Ekuhlanganeni kwabo bethandaza kumele kube leqiniso phakathi. Ngoba ngezinye izikhathi abantu bayabuthana emthandazweni bathandaze. Kodwa kungela kuzinikela engathi yesilungu i-commitment kulokho ababuthandazayo. So nxa kulombuthano onje sithola lababusi belizwe bebuya behlangana lathi enkonzweni ezinje. Hayi, siyajabula, siyajabula baba, kodwa siyabiza njalo ukuthi kumele kube lokuzinikela kulokho esikuhlosileyo.
Singathi ukuzinikela lapha sibili akucace sibili utshela abantu ukuthi utshoni
lokho ekusiyabe sikucele sikuthandazele sikulandele ngayo kuyikuthula sithandazele ukuthula makube lokuthula lokhu esikuthandazelelo hathi ukuthi sithandazele ukuthula kodwa kutholakale ukuthi abanye abantu bachalisha amagabha avuzayo bayagijinyiswa bayatshaywa bezani wonke kusho ukuthi akulakuzinikela khonapho kuyabe kukhuluma nje ngomlomo. Sithe thina esikuthandazelayo ngakube phakathi kwezenzo. Siyajabula sibili ngoba sikhangelele ukuthi inhlupho, induwo zonke ezihlangana lazo, abantu abahlangana lazo, ngabona betshelwa ngazo, bazazilalela njalo kuzakwenza ngalokho okuceliweyo ukubana ekwenzakale.
Singathi-ke ubona ngani kuzaphumani emthandazweni lowo wena ngokubona kwakho sibili?
Ukuthi abantu babe lokulethemba ngoba qiniso eliphelele izinto zimanga uhlelize sokulokungathi i-poverty ngesilungu phakathi kwabantu. So nxa sihlangana sifaka amakhanda ndawonye sithandaza sicela ukuthi uNkulunkulu asincede. UNkulunkulu ayokhangelela ukuthi lathi lokhu esikukhulumileyo nxa kuyiyebo kabe nguyebo, nxa engwathi kabe ngwathi. Singazathi yebo hathi hayi. So ambonani kuzaphuma ngoba ngokankulunkulu njalo sikufaka emandleni kankulunkulu. Yena umnikazi uNkulunkulu uzakwenza ukubana lokho abantu abakucelileyo kuphumelele. Kodwa yena embhalweni wakhe uyatsho njalo ukuthi kodwa kwenze lokho hathi ngomlomo kuphela kodwa kusuka enhliziyweni yakho.